ukumiswa kwempi ngikubona kuyinto eqondileyo enhle ngoba impi vele kayidingakali ayiphukanga impi ukuyatshengisa ukuthi indaba bengayilungisa nxa besenelisa ukuthi bayimise impi okwamalanga amalutshwana baphinde bayiqalise kutshengisa ukuthi bayenelisa ukuthi impi leyo bayimise bese ngizibuza ukuthi yindaba bengayimisi kokuphela leyo mpi kumele ibe imiswa iphinde iqalele phansi.
Ye, siyabona laphana i-Israyeli ke yathi hayi ayisoze ime kuze kufike isikhathi sokuthi isibhidlize iHamasi. Ubona ngani ukuba lesivumelwano esinje kungaba kuyindlela etshengisa ukuthi kungaba lokuyekethisa nje phambili laphana?
Ye, ukuvumelana khonokho abakwenzileyo okuncinyane kuyatshengisa ukuthi lokukhulu kungenzeka. Ngoba into enkulu yenziwa izinto ezincinyane ezenzakalayo. Lokho abakwenzileyo nje kuyisibonelo sokutshengisa ukuthi bangabantu nje abathanda ubudlwangudlwangu kodwa bebona ukuthi khona ukuthula kuyinto engabanhle futhi into abenelisa ukuyenza ukuthula. Khonokho ukuthi baze bahle kuthiwe khona hayi kasime ukuyana kasihlale 4 days, i-4 days edwe kuthiwe kasifake ezinye i-2 days. Kuyatshengisa ukuthi futhi lento e-right okumele bayenze bayayazi. Kodwa futhi ababi kakhulu ngabatshotshozeli. O-America abatshotshozela o-Israel balaba yibo ababonisa. Ngoba ungathola ukuthi lokuthi kuze kukhulunywe kuyabe kuyizo ezinkulu ezihloko zemaceleni ezithe kakwenziwe kuphela. Kusasa kuthiwe chayanani labo bakuvume khonoko.
Ngombono wakho lapha yiphi indlela engathathwa ngamazwe alamandla ukuthi kulungisisa udaba lolu luhlele luphele?
Amazwe alamandla kumele abe lobuqotho angabi ngomaluma bephozisa bemi eceleni. Kuyaziwa vele ukuthi umhlaba wonalo o-United Nations baye bedonswa amakhala ngo-America. So nalana amazwe nxa engekho akubilo lohlupho. Thina esikhule singabafana kuliwa abantu bebengalwi bebabili loba bengaze bahlangane bephambayiseni. Ubungaza kubathola abantu abangu-2 besilo. Balwa nxa kuliwa bo-TTC labatshotshozela emaceleni nga. Abanye bengabatshotshwa abatshaya ikhwela abanye ngabahlekayo selitshayana linalilimazana. So yiwo amazwe alawo kumele ukuthi babe lobuqotho bokuthi into leyi imbi ukubula kwabantu kwinto engafunekiyo. Batshele i-Israyeli, batshele i-Palestina ngendlela engathi ebhalansileyo. Hayi lokho abakwenzayo lo ukube kubulawa abantu kutestwa izikhali ngabantu. Yinto embi kakhulu futhi abaphucukanga la abantu kumele babuye kithi sibafundise ukuphucuka.